Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wanamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 18 kuMpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza emthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebheyili namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF bavikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo.
Ingxenye bayakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nabo uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba abenelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela.
Iningi selivese imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki wake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo.
Nakuza kuthunyana kwakhiwe uhulumende ohlanganisa be-opposition ababusayo manje kuphume into efunwa ngabantu bezimbabwe kuyabe kukuhle lokuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona hluphekani singenani osizini yehlukelekani sikulusizi yehlukelekani kwezibhedlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza emthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebheyili namuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Taona Nyamakura ubikwa isithi bekufanele bethathe leli nyathelo izolo kodwa behluleka ngoba bengatholanga ezinye incwadi ezibalulekileyo edalele kamantshi njalo bazaqhubeka bengelazo ngoba ziza kuba khona ngolwesihlanu. Amacala awethesayo agoqela awenkohlakalo lokuzama ukubulala umyeni wakhe njalo uvalelwe esitokisini ukuze kube mhla ka 30 ekupheleni kwayonale inyanga. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo abebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo yena oyisikhwicamfundo. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Exelgate lubikwa luchaya ubungilimbane obenziwa ngamapholisa ensitha encedisana logatsha oluqhuba inhlelo zokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission ukuqelibezela kukhetho. Abasakhulayo laba babikwa bethusele abantu abakade besemhlanganweni lo ababalisa abameli bomanyano we-European Union, Switzerland le-Japan ngenjongo ngengodo lokubagongoda ngezitulo behluthuna ingwalo zikamnumzana Moyo. Amapholisa abikwa enqabele ukungenela kulokhu ubudlwangudlwangu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla waqala ngokumbuza ukuthi kungabe kukhona okumunyethwe lugwalo lukamnumzana Moyo okungafunakali kubonakala ngabasekeli bebandla leZANU-PF na.
kakhulu sibili kakhulu inxenye bakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nanku uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba benelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela bazi le mfihlo ingabe ngeyobuthakathi kumbe ngeyani kodwa izinto ezimbi phela yizo abazama ukuthi zichithwe zingazizaba khona. Kuyafana nje lo muntu ledimoni lobuthakatha angena enkonzweni abukani behlabela ingoma zenkolo isikristi idimoni alikufuni loko liyaphuma lihlanye. Yikho ke laba bantu laba bezani ngoba ledimoni lokuchithiza into enhle kanti angithi ingwalo vele zikhona ukuthi abantu bazibalele babe sebesitsho ukuthi lokhu yikho loku kayikho. Bona ke kutho ukuthi ngenye indlela kabayazi lento abayifunayo bona phela kutho empilweni zabo vele ngabakwazi ukufuna ingabe yiliphi ibhuku ngobana ibala elibhali phansi ungathi liyabethusa libenza bahamba namakhaya
khona ukuthi umnumzana Jonathan Moyo alobe ugwalo olukhuluma ngokhetho olwenzakale yena esehlala phandle kwelizwe ubona ungani engaba elobufakazi obugcweleyo yini ngokwayenzakalayo kukhetho lona aze yanelise ukuloba logwalo
kanti kulabantu ababalethe isitho esithi umlayeli wendlela ehamba egwaleni umhambi wayo umuntu onjengoJonathan Moyo angakhuluma mhlawumbe azasengelezithiyo kodwa iqiniso yikuthi nguye wayelokhu ngesilungu esingathi chief strategist yezane indlela zakhona uzazi eziqeda zonke ubuthakathi bakhona bonke uyabazi lezihlahla ababeloya ngazo uyazazi la mahlamvu akhona konke la maqhaga ababewasebenzisa ukuthi wayengekho kakutho lutho lokho ngobana kuthi ukuthi wayevele ephakathi labo ayesebenza labo abanye basazuzisana bayezwanana laye bamchathekela ke ulwazi ngalokho okwenzakalayo phela ukuze olunye ulutho ulwazi kakusweleki ukuthi ube khona uzwa ngalabo ababekhona izwa yabo kusike ngokuthi bona bakuzwe bakubona njani mhlawumbe uJonathan bebemtshontshela njengoba vele anibezani bentshontsha bamtshontshela lolo lwazi bamnikeza waselicubungula ke walufaka egwalweni ukuthi ayekhona mbe wayengeko kakutho lutho okukhulu ukuthi ulwazi lolo abhala ngalo lulesi sindo lulohlonzi olungakanani uba khona kwakhe hhayi ngaba ngenye indaba kodwa yilokhu akhuluma ngakuthi kulohlonzi olungakanani kuyabambeka yini kuyezwakala na bonathi kusemqoka kungelandaba lokuthi wayekhona mbe wayengekho
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni lestudio 7 esegwanda
kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo westudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha abo 9 kilometers ubude
le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale
sinaphi nedamu elisephezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
iningi selivese imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki owake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo umnumzana Mbeki nguye owaba ngumlamlankonzi phakathi kukamnumzana Robert Mgabe lowayekhokhela ibandla le-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai kwaba lohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 ubikwa itshele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kumele amukele impumela yokhetho lwanyakenye athi waqilibezelwa kulo lokho kubangele ukuthi abasekeli bakamnumzana Chamisa basole umnumzana Mbeki besithi usekela uhlangothi lwezanu PF ukuhlaziya loludaba. UChris Gande weStudio 7 ixoxe lengcithi icubungula ezombusazwe. Umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani ukuhlangana lenkokheli yamabandla la agoqela abanye abathola ingcosana yamavoti.
Ngokubona kwami ukuhlangana konke kuhle, injongo yiyo eqhakathekile ukuthi sibe yazi ukuthi kuhlanganwa kusenziwani, kuthiwa kube njani, kumbe yena ayikhangeleleyo iZimbabwe ngenjani, yini esiyikhangeleleyo yini, kumbe ile yena ayikhangeleleyo. Nga elesifiso sokubona iZimbabwe eyiyo efunwa ngabantu abaningi kweZimbabwe, ethuthukileyo, ehlonipha umthetho, ehlonipha isisekelo sombuso, engabandlululi muntu, engabandlululi abazombusazwe abanye abangekho eqembini elibusayo, ehlonipha konke okufanele kuhlonishwe. Kuyabe umuhle umzamo wona lo, kodwa nxa esiza ukuthi abantu bazokwamukela khona lokho okukhona badlulele phambili, uyabe uyalahleka kakhulu.
Manje nxa kuyikuthi injongo kaMnumzana Mbeki ngeyokuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ubona kuyinto enhle yini?
Yonke into ezaletha inguquko phakathi kosizi lolu esiphakathi kwalo iyabe inhle. Uhulumende womanyano nxa iyabe letha ukuhlakanipha okunye okuvela kwamanye amaqembu njengalokhu esakubona ngo-2009 kusiya ku-13, kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngokuba laba abasesiqalweni manje kuyabakhulela, kuyabehlula ngempela ukuthi baphathe izinto ngendlela efaneleyo. Nxa kuzakhunyana kwakhiwe uhulumende ohlanganisa be-opposition nababusayo manje, uphume into efunwa ngabantu beZimbabwe, kuyabe kukuhle lokhuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona, dlulani kukho, lindani 2023, hluphekani, ngenani osizini, yehlukelekani school fees, yehlukelekani kwezibhedlela, ayipheli imigwaqo, awupheli izikolo, lilinde 2023. Lapho kuyabe uyalahleka ubaba uMbeki.
Abanye bathi ngabe uMnumzana Mbeki engene elizweni wakhulumisana lo Mnumzana Nelson Chamisa, lo mongameli Emmerson Mnangagwa kuphela, bengangenisi labo abanye abathola amavoti amabili amathathu. Ukubona njani wena?
Hayi, uyabona nxa sikhulumisana ungakhangela kuyo yonke indawo lapho kwathiwa khona. Ngiyazi ukuthi umba ngomkhulu ophakathi kwe-MDC Alliance neZANU-PF abayibo abathola amavoti amakhulu okwedlula bonke abantu. Kodwa-ke nxa usakha wakhala bonke abantu layenalowo, kanti laba ababili abanelwe ngulowo bona bayakhulunyelwa ngubani khona lapho kuleyo nkulu? Kuhle ukuthiwe akhulume labo bonke abantu, ezwe imbono yabo bonke abantu. Kodwa-ke vele phela nxa sekusakhiwa asike sithi kwakhiwa uhulumende ohlanganisa amabandla ahlukahlukeneyo, kuyabe kuzakhangelwa ngevoti. Nxa ngiza kuya ngingunqube ngithwele abantu ababili engabatholayo, ngithi ngingena ngabo ephalamende, ngithi ngingena ngabo ukuba nguminista, hhayi iyabe ingasebenzi leyo ndawo. Kodwa ukuba lo mbono owokuthi kwathiwe kanje awamukeleke lwa mbono, kodwa sekusakhiwa uhulumende kwakwathiwe ngalabo abathola amavoti afaneleyo ukuthi babe kuhulumende.
Lo Mnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle libika ukuthi omunye wamakhomishina eZimbabwe Human Rights Commission, uMnumzana Japhet Ndabeni Ncube, uthi abantu belokhu besesaba ukukhuluma ngokwabehlelayo ngesikhathi segogorawundi okwenza iningi lehluleke ukufinyelela incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. UMnumzana Ndabeni Ncube ubekhuluma esemaphisa eMatopo, lapho akhuthaze abantu ukuthi bekhulume ukwenzela ukuthi bathole uncedo. Omunye wesifazana ubikwa isise inyembezi ezama kulandisa ukuthi uyise wanyamalala njani ngesikhathi segogorawundi. Uthi katholanga incwadi yokuzalwa ngoba kwathiwa kufuneka ubufakazi, kodwa uyise omncane wathi uyesaba ukuthi ayefakaza ukuthi umne wabo wanyamalala ngesikhathi segogorawundi. Abanye bathe bakhululeka ukuthi bekhulume lezinduna kumbe osobhuku, ngakho kungaba kuhle ukuthi ikhomishini le iyekhuluma labo ukuthi yazi okwabehlelayo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngenombolo ze WhatsApp, njalo sithanda lokubonga labo abasilandelayo ukhasi lethu leFacebook lapho esi live streamer khona.
Lapha kusizibuhlungu kakhulu ngendlela ezenzakala ngakhona. Ama-doctors ayastraga, estragile, ayaxotshwa, esexotshiwe. Ama-ministers asuka achiya abantu besifa ezibhedlela wona ezolatshwa eSouth Africa. So kanti kahle kahle thina abantu fanele siphilephi? Makunje ngurhulumende bani oyesihleka ukuthi khona aholise ama-doctors abantu kuze kulatshwe abantu. But bona bethemba ukuthi uma sebegula bazayo eSouth Africa. Why bengabaxoshi ukuthi kababuyele beyelungisa ilizwe labo, bebuyele beyehlala phansi befake imithi ezibhedlela instead ukuthi bebelokhu bebhizi bona bayalwasha everyday. Ma abantu sisuka lapha sithi siyakhona ezibhedlela zafuna ukuthi siye bavimbele, sivinjelwa ngamasotsha, kuyini kanti okukhona? Uhulumende khona manje mna ngingakwazi izolo lokhu ubesithi phansi naningirikiri upresidenti banothi phansi ngomuntu. Zibuhlungu inhliziyo zabantu, zibuhlungu kakhulu. Ama-teacher khona manje kahola, ama-teacher asefundisa ezikolo 2 times a week, in least hours.
Ngilibingelele lonke basakazi, mina Anonymous ngizenzela eJohannesburg. Ukungizwisa ubuhlungu kakhulu le ndaba eyenzeka ekhala kwendibeni, kodwa anyway asikujwayeleni ukuthi sokuyisenzo sezanu PF. Mina kimi nje sokufana nokuthi senginethwe izulu ngiqophe isudu ngawela emadakeni, angisenandaba nokuthi ubani, ngoba hleli nje ngikulindile konke okubi okuzokwenziwa izanu zokunye okuseza. Konke lokhu kusikhombisa ukuthi asiyingxenye kazwelonke, thina singabantu bakolunye uluhlu oluthile olusesibayeni, sizinkomo esesibayeni zezisezanu abakwazi ukuthi bengenza noma yini, bafuna ukuhlaba bahlaba anytime, uma befuna ukusenga basenga anytime, but abanani nakho ilunga nje utshani bukhona zizandla utshani. Uye futhi nje ngiphakamisa wonke umuntu othina ungumthwakazi konke amagumbana omhlaba, ngitho bonke abantu abakuzinga lonke lokuphila amazingeni aphasi asemazingeni ephezulu, ukuthi madoda sokuyisikhathi sokuthi-ke asikeni sireviweni isimo sokuphila singabathwakazi, ukuthi siboneni ukuthi siyaphi. Ngoba siyagcina sesizigcilagcilana mpela, sesibotshela amatshe entanyeni. Yilo hulumeni lo the way ayenza ngakhona. Isisombululo esikhona lapha ukuthi kuqunywe phakathi izwi, yikho ukuzaba khona ngalokuthula kunaphakathi. Uma kungenziwanga njalo sizohlala sisenkingeni.
Yimomntwana enhlabathi, ngikhuluma ngilapha eSouth Africa.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 esibathandayo, siyabonga lesibisela indaba ezilohlonze. Izekhi le corruption etila abantu abayinkohlakalo eZimbabwe isingenele emindenini, kuma-marriage problems abantu. So yinto engekho nje lento, uthi wenka usikoba wasasazela umfazi wakhe ngoba esemkhulume into eziningi, yabona ezingala ngasemabhedroom nento ezinjengalezo nje. Wamsasazela ngezekho ukuthi imbophe imphanye ngamacala ngento engekho. So into yepolitiki nje ejwayelekileyo eZimbabwe ukuthi wangani awuzwisisani nomuntu onesikhundla esiphezulu ugovernment, ikakhulu abantu bezane, ukuthi wena amaphoyisa or ama-CIO njengamanje sokulezekhi le anti-corruption, singabe nje kudlalwa ngemali, kudlalwa ngalo ntombazana uMary Chiwenga. Yinto njengekho, yinto okufanele kuhlale phansi umfazi kaChiwenga nayo Chiwenga nabefemini yakhe basolve le nto ngama-marital problems. Ayikho into ekhona nje. Ngiyabonga.
Mina ngisalele emuva bakithi bengingekho offline. Udaba lukanhlanhla yamangwe endiweni ngiphatha kubi njengomfowethu. Umfowethu mpela uthi kathi umnangagwa engumnangagwa isifungo sakho ungena njani into enizakwendiweni? Ngoba into engizaziyo ukuthi ubuduna lobu kunento okuthiwa yi-family tree. Vele ngeqiniso umnakagwa lo, umnakagwa akula nto azafa ayenzela abantu. Awubheke nje sigxamukela yonke indawo nje, usengena lapho kumele angene kuyona. Umnakagwa akabheke lokulungisa ilizwe, vele lona uzolungisa kuphi, uzoqala kuphi? Awubheke izimali, imali yamanye amazwe uyivalile, sekuthiwa amaphasipoti kumele ethathwe ngedola lase-America. Yini yona le nto le?
Igama lami ngihlanganani Ngcube, ngise-Johannesburg. Eqinisweni mina kangiboni into ezaphuma lo Thabo Mbeki, ehamba evakashele abangani bakhe khona le Harare ebesidlalela emahoteleni emamele lokho abamtshela khona yena bona ukuthi hhayi akulalo thelevishini akulandileyo nje khona uThabo Mbeki ukuthi nje bayayixoxela ngamabhizinisi abo labo mnangakho kuhlula ngisho sokulobu bufakazi okuqanda ikhanda ukuthi hhayi nampo ubufakazi phela kuyabonakala ukuthi uhulumente uhlukumeza abantu day and night kodwa-ke akakusebenzisi konke lokho. Kuyafanele kube nguye umuntu oreporta iqiniso areportele abantu iqiniso areportele isatic iqiniso.
Sabonana Studio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba. Size kule ndaba yokubonakala kwaThabo Mbeki, ambona ukuthi kuza kwaThabo Mbeki kule nto kuzoyisiza iZimbabwe ngoba vele laba abaphethe ku-ANC namanje vele hhayi kulezana u-PF vele baphila bonke shuwa kula nto abangasiza ngayo abantu.
Njani basakazi nabalaleli be-Studio 7, mina ngithi hhayi into ezoyenziwa ngumbeki angiyiboni ngoba umbeki uzosimotshela yonke into. Akula sifuna umuntu ozobuya eZimbabwe ezosisiza, hhayi ozobuya ezothatha ihlangothi lwelinye ibandla. Sifuna umuntu ozobuya ezosilungisela induvo esinazo eZimbabwe, ezosixazululela inkinga yonke esikhona eZimbabwe. Kodwa manje umuntu onjengombeki hhayi angiboni ukuthi uzasisiza ngolutho.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Njalo-ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu le-Facebook. UNoel Hlanganani Ndlovu, uZi Abraham uthi ucela inamba yokufona or iWhatsApp. Nthemba uyizwile ke nxa ubulindele +12024650318. Ubanele Nkomo uthi kanti kukhulunywani vele eZimbabwe, izanu nxa isithi yawina ayibuse yodwa kanti ehlulwa yini? UChamisa bafuna nani kuye engasomongameli. UQueen Sfanda Madongo uthi ye kumele baxotshwe vele emazweni bazolatshwa ezibhedlela zakhonapha. UZi Abraham uthi kahle kahle into yegugurawundi kayizange ilungiswe kuhle. Unkululeko laye uthi uyasivusa lapha uthi ifoni zakhe bezingalungi, hhayi lathi incingo zethu bezingalunganga kuhle. UZamodube uthi izanu ehlulekile kubusa, I think they overstay their welcome as long as iqembu lamasela hhayi libalaleli asilisebenzisi lapha emoyeni, ngoba lalo ibandla lezanu PF liyachasisa ukuthi ngempela liyazama ukulungisa umnotho welizwe. So sizabona lapho kuzawela khona induku loxaxa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, idale le-House of Representatives eMelika elikhokhelwa libandla lama-Democrats likhangelele ukuvota kudaba lokuthi umongameli Donald Trump asuke esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment ngenxa yokungaphathi kuhle amandla embusweni. Umongameli Trump yenengo ibandla lama-Republicans uzamiswa phambi kwedale le-Senate lapho ibandla lama-Republicans elikhalaze ukuthi kube labafakazi abaningi abazakhuluma kulolu daba. Kudubuke amabhomba endaweni ezimbili e-Afghanistan ngolwesibili abulala abantu abalitshumi abagoqela abantwana. Kwalimala abalitshumi lasitshiyagalolunye. Lokho kwenzakala umanyano we-United Nations usithi bekulodlakela oluningi ngomnyaka ka-2019 e-Afghanistan nxa kuqathaniswa leminye iminyaka, njalo ilizwe leli yilo eliselihlala lisempini okwedlula amanye amazwe asemhlabeni. Yebo-ke okwamanje-ke siliqhumiseleke umculo kaCalvin esithi wobulawayo.
futhi kufanele kube nokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo, ngoba sesikhale lamazwe la kade nampana oRwanda kathe sebephakeme. Sibona labo lokhuzeni lawa Malaysia kudala kwakungamadesert.
Yiboke lapho sise umculo la Calvin Themba lo oqedisileyo imbongi uAlbert Nyathi. Singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkosakalo, akhangelele ukukhweza imithethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sebheyili namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF babiba bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.